kube le delegation kumbe iqula labantu elikhokhelwa ngubaba uMathe ongu-chairperson we-district ye-Johannesburg. Sifike sakhulumisana lemuli labangane lezihlobo lathi saba lokuncane siphathisa ngakho lanxa isimo sizima. Ibandla lincedise ngemali engange-R6,000 okwalamhlanje, kodwa kuyukuthi lokho kusiba le mizamo yokuthi kuqhutsheke kusenziwa engathi i-fundraising kumbe ukudinga imali ukuze kungezelelwe. Ngokomsebenzi siyawazi ukuthi ukuletha umuntu osethule osuka layo elizweni elinjengeGoli kuthatha imali eningi okunganani. So siyabonga abafowethu abaseGoli ngegesha le abayenzileyo yokuthi belule isandla bancedise. Lokho kusaqhubeka kusadingadinga, sikhuthaza njalo ukuba nabanye abafowethu abakhona eGoli lanxa bengasomalunga ebandla lethu bancedise, ngoba silahlekile sonke njengabantwana beZimbabwe. Aso nto yephathi, aso nto ngabani, into yethu sonke njengabantwana beZimbabwe. Isihluku lesi esenzakeleyo siyasibona ukuthi wonke umuntu bakithi aphatheke entweni le, kuncediswe imuli umufi abuye ekhaya.
Manje lusakhona yini olunye uncedo elikhangelele ukuthi luye phathisa imuli yakwenyathi?
Njoba sengishilo msakazi ukuba ingcebethu lokho ivuliwe ukuba abantu baphosele bancedise, lathi kasimanga ukuzama ukukhankasa ebantwini ukuba bakithi asincediseni ngalokho sokwehlile, kwehlele thina sodwa. So into yemuli yakonyathi kuphela ngokwethu sonke njengabantwana beZimbabwe. Abafowethu abaphuma besiye eGoli baphunyiswa ngumumo okhona elizweni lethu leli, kodwa besiyafika khongale sebesiyaphathwa njengenyamazana. Ungabukela amavidiyo lamampikisha okufa kwamfowethu uNyathi, kubuhlungu kakhulu ukuba bakithi abantwana bephuma elizweni labo besiyaphathwa ngaleyana indlela kwele yilizwe ngenxa yokwehluleka ukubusa kwebandla leyo elikhona leZANU-PF. Ukufa kukaNyathi kusezandleni zeZANU-PF, izandla zeZANU-PF zilegazi likaNyathi. Labanye inkulungwane eziningi kakhulu engingazibalisa ngaziqeda, abantwana beZimbabwe abafele khona phelizweni, labanye abafele phandle ngenxa yokuhluleka kwelizwe kombuso weZANU-PF. Lokhu sizama ukuludinga njengoba ngisitsho. Njalo sesilungiselele ukuba mhla womsebenzi sesizwe imolithi umsebenzi ukhona ngomgqibelo wonalo ozayo, siphatheke kakhulu lathi ngokuba khona sikhale silabo, sibaduduza njengemuli kuba hayi akwehlanga kungehlanga. Langa lezo inkathazo asechithekile, asechithekile. Sizama le muli njengebandla le-CCC sikhale labo njengoba sivele singibandla lezakhamizi, ibandla labantwana balapha eZimbabwe. Kuhlungu ngendlela yesabekayo. Sizaqhubeka sisazisa mhlawumbe olunye uncedo losizo oluyabe lutholakele kube luphathise emulini yakonyathi.